Iqembu likaMasipala wedolobha lakoBulawayo leBulawayo City lephule inhliziyo zabalandeli beqembu leHighlanders ngesonto ngokunqoba abakwenze nge-1 kanya. Ekhuluma lentatheli zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu leBulawayo City uPhilani Ncube utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yeligi.
You know there was a starting point in the
vele kukhona lapho bekumele siqalele khona ukunqoba njalo ukudlala leqembu leHighlanders kuvele kuyinkuthazo khona ngokwakho sisiya phambili kumele sisebenze gadalala ngoba lokho sesimeni esingekho sihle kuzamile nxa sidlala singekho ekhaya sithole umklomelo loba owodwa kodwa nxa singekhaya kumele siyithathe yonke yomthathu.
Phambilini womdlalo wangesonto iqembu leBulawayo City belinqotshwe emidlalweni emithathu laba ngujikilobhanqa kowodwa. Impumelelo yangesonto ilitshiye selingujikilobhanqa ngemiklomelo emine lele Highlanders njalo lokhu sekudale ukuba abanye abalandeli beBhoso baqale ukukhonona ikakhulu ebulenjini. Loba kunjalo umqeqeshi weBhoso uMandla Mpo futhi kusasemasinyane ukuba usengahle axotshele ukwehluleka.
Whatever happens
sekungenzeka loba yini kodwa mina kuningi esengihlangane lakho emidlalweni yebhola loba yisiphi isinqumo esingathathwa siyabe siphezu kwamandla ami njengomqeqeshi okokuthi akula engingakwenza kodwa ngokubona kwami kusasemasinya.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yeChumi lantathu engalaneni yemiklomelo kusithi leBulawayo City lona lisendaweni yeChumi lanhlanu. Ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lehluleke ukuthola yonke imiklomelo emithathu ngemva kokuba ngujikilobhanqa 0-0 lele Tenex. Umqeqeshi walo uNilton Teroso uthi kusamile balungisise okumbalwa ukuze bayenelise ukuncintisana lamanye amaqembu.
Lesi isibonelo esokuba silo msebenzi ongakanani okumele siwenze ukuze sibe kuzinga linye lamanye amaqembu ahlezi enqoba njalo ahlezi phezu kwenkalani. Kimi kutshengisa ukuba usamile sikhweza amasokisi njengoba bengivele ngisitsho kumaviki adluleyo.
Phezu kwenkalani kuhlezi iqembu leManyika Diamonds lona elibhuqele eCapes United nge-6-2 njalo elile miklomelo elitshumi lambili. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn lona elitshayele Dynamos nge-1 kanya njalo lalo lile miklomelo elitshumi lambili. Iqembu leRentals lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo elitshumi njalo ngempela viki edlileyo litshayele Wawa nge-3 kanya. Iqembu leWawa yilo elihlezi emsileni wengalane lile miklomelo emibili. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo ngingu Joseph Njanji.